Abakade besekutshengiseleni kwanamhlanje bathi inkinga ekhokhelayo ngeyokusilela kwemithi abayinathayo nsuku zonke lokube betholiswa esekade isikhathi sayo sokusebenza yedlula. Unkosazana Patience Dube wenhlanganiso eyeHope Alive Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ulandisa ngokumenze wazophatheka kulokhu kutshengisela.
Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana. Enginingi labo ikakhulu ama-adolescents ngabasanathi imithi liyana, so kule high default rate amongst ama-adolescents and young people.
Uthi injongo yalumbuthano yokuba bakhulumisane lenkokheli kahulumende lamalunga edale lephalamende.
Injongo yethu ukuthi sikhulumisane labezempilakahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali uhulumende ayikhomithayo angithi ukuthi laphana kubhajethi ku-health budget imali lana eyakhomithwayo kakungabi yimali ekhomithedi kuphela kayidisbese kube yimali esebenzayo ukuthi ihambe iyeprocurwe ama-medicines a-right angayesibayanga.
Omunye wabekade bekulo mbuthano ngunkosazana Josephine Ncube wenhlanganiso yezenzeleni People Living with HIV etholakala eMadobo District lakoBulawayo.
Thina njengabezenzeleni People Living with HIV Network from iMat South leBulawayo siyimathebhelele ndimipha forum. Sisithi thina sesikhathele ngokuphiwa ama-expired medicines.
Uqhubekethi kasilodaba lwemithi eseyadlulisa isikhathi sayo sokusebenza abakhala ngakho kuphela.
Sithi thina izinto zonke ezempila kahle especially eluhlwini lwe-Mat South akuye kusifinyelele lathi ngesikhathi. Khathi sinxa sikhangela asikhangeli kuphela imithi leyi, sikhangela kuphela sokulama-non-communicable diseases.
Isimo ilizwe likiso kudaba lokuswelakala kwemithi enathwa ngabaphila legciwane uthi siyingozi enkulu kakhulu.
Sikufuna sesiqalisa amaphilisi ama-ARVs kwathiwa khona vele unganathi iphilisi eli-expayileyo kodwa siyamangala lawa se-extendise i-shelf life ukuthi shuwa ngempilo zethu sesingani sidlala amakhazi ngempilo zethu kodwa silabantu abasimelayo. Nxa sibatshela izikhalazo zethu umuntu uyenze ngani ukuthetha kodwa nxa esefika ngapha ephalamenti asikaze sizwe lo yi-one okukhuluma emele isektha yethu eyabantu abaphila legciwane.
Umnumzana Sipho Mahlangu elinye lamalunga eZimbabwe Country Coordinating Mechanism CCM ngaphansi kwesikhwama se-Global Fund esibona ngodaba lwemikhuhlane ebalisa ofuba oqhuqho legciwane lengculaza emela abaphila legciwane ilizwe lonke njalo esebenza ese-Victoria Falls laye ulandisa ngesisusa salumbuthano.
Phakathi kwe-petition kulokukhala ukuthi nga indaba ye-HIV particularly ne-TB iyaprioritizwa ngisitho ukuthi ifakwa ku-top agenda. Nxa ifakwe ku-top agenda ngiyabe sengisitho ukuthi la ku-budget iyaprioritizwa elizweni lakithi. Yes, laba sincedisayo njenge-Global Fund kodwa i-Global Fund indlela encedisa ngayo iyachiya isikhala esikahulumende.
Ulandisa ngokungazinikeli kukahulumende ekugcwaliseni izithembiso azenza kuZulu okuhlanganisela labohlangothi lwabaphila legciwane elizweni.
Uhulumende uthembisile ukuba uzayivala igap leyane ye-more than 6 million kodwa lanamhla kakayivali. Nxa sikhangela-ke i-Global Fund indlela esebenza ngayo, nxa ilizwe lingasavalanga isikhala lesiyana i-Global Fund ayisalethi yonke imali ngoba imali ibuya in batches.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Young Positives ebona ngeziphathelene labantwana abakusigaba seminyaka esukela kwelithumi lasitshiyagalombili kusiya kwengamathumi amathathu lanhlanu abaphila legciwane bemelwe ngunkosikazi Anna Sango.
Siyakwazi ukuthi iZimbabwe imi inje yakhomitha i-1 million to the Global Fund Replenishment and up to date sebebhadale bona i-300,000 futhi sikhangele ngendaba eze-foreign currency lezi ezenzakalayo eseziyenza ukuthi i-National AIDS Trust Fund ibisiyefuleka ukuthi ikwanise ukureyiza i-foreign currency efunakalayo ukuthi bona bakwanise ukuthenga ama-ARVs.
Umqondisi wohlangothi olubona ngeziphathelene lomkhuhlane wofuba legciwane kugatsha lukahulumende lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Owen Mgurungi uthi kulilungelo labo laba bantu ukutshengisela ngokuthula besebenzisa yiloba yiphi indlela. Isisusa salolu daba uDr. Mgurungi uthi siyaziwa kuyikusilela kwemali yakwamanye amazwe okungaphezu kwabo njengoba kuludaba lwabogatsha lwezemali kanye labe ofisi yebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.